kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Blessing ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
lanxa kukuhle ukuthi kube lezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi, obugqwetha ukuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo eyenza ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo.
Abahlali bakaward 4 bensiza laba kuward 2 ematobo esigabeni seMathebelele and South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo.
Abalandeli ama-human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa idemokrasi ama-human rights ngamatiyo kodwa bayakhetha.
Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amise umkhankaso wokuhlukumeza abakulumsebenzi. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo odabuka kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lezomculo elithi Mawiza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abahlali baka ward 4 beinsiza laba ku ward 2 ematobo esigabeni seMathebelele and South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo achaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi kulesi sigaba ngesikhathi bekhankasela lolu khetho. Kodwa abezanu PF bathi labo bachaywe. Oncintisa emele i-CCC Ward 4 ensiza umnumzana Augustine Gumede yena othi uchayiwe wadilizelwa impahla utshele uNtunkamili Nkomo we-Studio 7 ukuthi uZulu lokhethi jibele kulumango. Uthi lokhu kulakho ukubangela ukuthi abantu bengayivota kusasa kumbe ukuvotela ibandla elibusayo ngoba besesaba ukuchiselwa imizi lokuchaya izanu PF bengavotela i-CCC.
Baba sikhuluma nje umuma umi ngamazwi. Sigcwele ukwethuselwa sichayiwe sabulawa izimota kwabulawa i-property yami yonke baze bazangena lekhaya ke. So umuma wakhona labantu bayaphiwa ifiye ukwethuselwa ukuthi votelani lelokhu angikwazi ukuthi kathi vele kuhamba njani ukuthi sikhethele ukuthi sivotele ngaphi thina sizikhethele.
Ungathi abantu balokwesaba okokuthi kabasoze bayevota kusasa kumbe bazavotela lelo bandla othi lethusela abantu.
Yebangavotela lolele lethusela abantu ngoba umuntu angathi votela mina ngiyakuthaya sebebona lokwenzakale esigabeni kimi i-candidate. Yikho kunye kunika isiye kakhulu sebesesabisela imizi yabo ukuthi ingatsha kumbe icine imali property yabo njengami. Ngoba mina ngikhuluma ngisenze nje kubulewe i-property yendlini yonke bangenele endlini kwabulawa amawindi indlu yonke kwabulawa imota yami yabulawa wonke amazenge bengilamazenge ama-spesters phandle angu-20 abulewe wonke ama-solar panel akulanto ekhona endlini so sengumuntu oqala kuthiwanganisenciweni.
Impahla yakho le okhuluma ngayo ungathi ulahlekelwe impahla engena kumalini ngamadola emelika?
Impahla yami yonke elahlekileyo ngibona la ku-2000 ingadlula 2000 yusi ingadlula to 3000 sengibala la ma-damages emota konke lokuyana kungasikulasibili kungangena la ku-3000 or 3.something.
Ubabonile abantu abenze umonakalo lo?
Ngibabonile baba. Abanye ngabaziwayo njengoba imota zakhona bezibhaliwe zokuqhawa. Abanye bakhona bebefake ama-maski. Abanye bakhona kodwa vele siyabazi. Bayaziwa sibili ukuthi singabathini njengoba umuntu okwehlula angaza ukuxo akulandela ongayenza wesisa ukuthi uyaphila
lithi ngabezano PF kodwa bona baya kulandula bathi babachayiweyo
hayi baba umuntu ohlakaniphile uphela uyakwenza konoko thina sichayiwe manje baqamba ukuthi thina besizichaya sise singena lezibhedlela langaphi ngathi thina sichayiwe kwanyazo lempahla zethu konke okunengi kwenu konakele sareporter lezeki ayithathi inyathela lapho kuhle kwasijenisa obali ukuthi izeki la iyathatha uhlangothi
uZulu wesigaba sakho ozavota kusasa kukhona ongathanda ukukutsho kuye
engithanda ukukutsho kiwe ukuthi wakithi sethu selo ngicela ukuthi lingabi lesiye buyani ngobuningi kwenu sizovota libuye ngobuningi kwenu ngoba asilandlela yokuthi singababisela njani ukuba khawulisa lathi ukuthi sibachaye kuxa ngiyacela ngobuningi kwenu kodwa yomuhle siyampondo wozani ngobuningi kwenu sizovota sikhuphizani endaweni yethu kubizani umbulali yabulali izani ubaba nkomo injengenje edlimzwane yayo yathi usayinika ukudla ufice sidlimzwane ayisizweli idla thina igangada thina phoke angazi
umnumzana Augustine Gumede ngoncintisa emele ibandla le-CCC kukhetho lokudinga ukansila ku-Ward 4 ensiza kusasa untungamili uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF ensiza umnumzana Malaki Nkomo yena othakula kwesaba ukukhona kulumango Nkomo uthi ibandla le-CCC lesaba ukunqotshwa.
Ngathi umumo umumo oqondileyo, umumo orayithi, umumo ongeke wenza ukuthi ama-elections angabi khona, nangoba nje kube nesahlakalo esisodwa esenzakaleyo lapho sibone khona abantu bengani bayaxabana besethuselana amabandla okomabili ngoba lele labezanu PF nabe-NDC ngathi nabe-CCC. Kube nokuphamanisana bona bebodwa bekhona ngale kodwa ngaphanga nje amapholisa angenela endaweni yangikhona ukuthi wabi lokuthi lodlakela usetshenziswe ukhampeni ngendlela e-right
kodwa abe-CCC ngitsho le candidate yabo bathi bachayiwe badilizelwa impahla ngabe bandla leyo
iqiniso elingaba khona ukuthi kwezombangazwe omunye nomunye uyabe ekhuluma ekhanele icele lakhe ngokubona kumbe ngokuzwa kwethu nangokubona kwezakanle kwi-ground kwenzele kuba izanu PF ibe inomhlangano kwathi laba abe-CCC babuya beqonde lapho okubuthene khona abantu abezanu PF baba ngabantu ababagolombayo bekhuluma lokhu nalokhuyana okungayisikho okufaneleyo bakuthume kuthumela abebandla lezanu PF basethi hayi siyeke beni thina silapha ngoba thina sibhukile ngazekezinto emapholiseni zihamba nethekhe ukuthi khona emleza lapho esikhona sibhukise ukuthi nasibezikhona nabanaba sekengani babalanda so ukuthanda lokhu kwaba yindlela yokuthi njengabantu nje bekupolitics abantu abayiyeke ukuthi sicale lapha nalaphana kodwa asingeke sithi thina yinto esesingayithatha sithi sivikela ukuthi kube nokhetho kumbe singamemezela ukuthi khona lolu khetho alisabanga free and fair ngenzela ukuthi amabandla wonke omabili abe sejengiselana ukuthi ngubani ongubani ngesikhathi esini yikho amaphosi athi omunye nomunye azayeenze umhlangano akube kwenzela ukuthi omunye nomunye ubhukisile endaweni
kuyiwavotwa nje kusasa babankomo kukhona yini ongathanda ukukutsho kuzulu wensiza ovotayo ngoba abe-CCC bayakhalakhala bathi kulokufuthelana njalo kababona ukuthi ukhetho luza kuba ngolukhululekileyo
sengathanda ukubana ngutsho yikuthi veyokuqala khonoku umbuzo uqale ngawo babathi udlakela alivunyelwa kwezokhetho okwesibili ibandla le-CCC lilelungelo lokuthi kana lalo likhampeyine lingene kukhetho ngendlela eqondileyo nangendlela futhi njalo esemthethweni okubana uma lithe lalo lakhampeyina kade ukuthi lisekelwe ebantwini alikhuthaza abantu abazohamba kusasa siyebona ukuthi ofunwa ngabantu ngubani ngoba ngale ndlela uma abantu bezachasa ikhalakhala ukuthi ukhetho alisoze liqonde ngendlela ukuthi sokube nalokhu nalokhuyana mina ngakutsho kubandla le ama-CCC ukuthi ukhetho selukhona likhona kusasa abantu abatshela abantu babo bohambe bayevota njalo nje amapolisa asekhona ukuba nakhangele ukuthi akula muntu ohlukuluza omunye ivoti yomuntu yi-secret ngazo kwesikhathi ikhona yomfosezelo wathiwa lokhu nalokhuyana but ebhokisini ungena wodwa ngaibanje le-CCC lisithola labantu sasiza kubona phela kusasa ngemva kokhetho ukuthi khona abantu bavotele funa omunye nomunye ungena ebhokisini lakhe siyevotela ibandla engabuwanjwanga ngenkani engaphoswanga so ukhetho aluqhubekele phambili
umnumzana Malagi Nkomo ngwebandla lezanu PF esigabeni sensiza limuswe ixoxa ecingweni lontunga mili Nkomo owe Studio 7. Ekunanzeni usuku olwe Africa Human Rights Day namhla, abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amnise umkhankaso wakhe wokwenza kube licala ukuqhuba imisebenzi yokulwela ilungelo loluntu elizweni. Bathi njalo imisebenzi yabo ivikelwe isivumelwano samazwe abensundu ese-African Charter kanye lesisekelo sombuso seZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwekazi labensundu ukunanza usuku olwe-Africa Human Rights Day likamhlaka 21 Mfumfu. Encwadini yabe-Zim Rights ethunyelwe intatheli zindaba ngumqondisi wale nhlanganiso umnumzana Dzikama Ibere bathi bakhathazekile ukuthi eZimbabwe liqhubekela phambili ngokungahloniphi inhlelo zamalungelo oluntu e-Africa. Omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu umnumzana Charles Nyoni upha umbono wakhe phezu kokunanzwa kwe-Africa Human Rights Day.
Sisikhangela nje kwalese Zimbabwe kusegcekeni nje kusobala ukuthi ilizwe lase Zimbabwe kungasenani ukuthi nalo nje liyipart and parcel yaleli charter, kodwa yiwona ngokwayo ayilondolozi amalungelo la abhaliweyo, njalo kayiwakhuthazi ngoba ukwenza wayo ilokhu ivala isikhala lesi esisetshenziswa nguZulu ukuthi khulume amalungelo akhe njalo ilizwi lakhe lizwakale.
Wengeza uNyoni esithi kusobala ukuba eZimbabwe likhuluma okunye ngomlomo kodwa lenze okwahlukile ngezenzo zalo.
Okuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyayelisa leyi-charter ngokungalikhuthazi. Uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa ukhuluma ngomlomo esiya esandleni sokudla ngapha ngasenxele asuke esenza ezinye izinto ezitshengisayo okutshiyene lalokho okukhulumayo. So into ebuhlungu, into edanisayo ukuthi asiyi phambili njengelizwe kodwa sileke sibhoda sisendaweni eyodwa angathi singabantu abalohambo abalohambayo kutshebetshebe.
Kwasekelwa ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uDr. Felix Mafasbanda.
Abalandeli ama-human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa i-democracy ama-human rights ngamakhiwa, kodwa bayakhetha. Singabuya eZimbabwe, omama bayatshaywa, bayabulawa ngama-political parties, bayabanjwa uganyavu. Lezi nsuku siyakhala u-Honorable Tofa, umama ongabatwana ensiza etshayela ukuthi uncingana labantu ukuthi bavothele ibakhele CCC.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi inkinga zeZimbabwe zizolungiswa nguZulu waleli lizwe.
Kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani, njalo iphila ngani. Silokhe sesilama-research amaningi esayenzayo, sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepshana. Sijala ukuzwa president ikhuluma abantu ukuthi banokukura bagokukura, uyabe khuluma khonoko yokuthi siyabhala ama-documents sikhulume kodwa kungela action, kungela citizen agency.
Ingcwethi zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zihlala zikhonona ngokwenziwa nguhulumende ukuhlukuluza bonke abaveza imibono ehlukile kule yakhe, abagoqela intatheli zindaba, inhlanganiso ezizimelayo, abamabandla aphikisayo lezinye inhlangothi zempilo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu. Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule njengoba ubelokhe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye-WhatsApp umphathintambo wezemithetho oyisiphathamandla njalo seZanu PF umnumzana Ziyambi Ziyambi. Ngezikhathi eziningi iziphathamandla zikahulumende ogoqela yena uZiyambi zihlala zivikela ukubunjwa komthetho wokulawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill, zisithi lezi nhlanganiso zisetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ukuphambanisa umbuso weZANU-PF njalo esebenzelana labamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule okusemthethweni isikolo sokuqeqesha odokotela ekolitshini leGreat Zimbabwe University eMashingo. Ikolitshi leli elibizwa kuthiwa yiSimon Mazorodze School of Medical and Health Sciences ngelesine lamakolitshi kahulumende aqeqesha odokotela kweleZimbabwe. Amanye agoqela ele University of Zimbabwe, iNational University of Science and Technology, leMidlands State University. Kusenjalo okwamanje ilizwe likhangelane lodubo lokuselakala kwabodokotela labongi abahlezi bekhalala umsebenzi kanye lokuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokungatholi iholo eleneleyo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga e-Central Committee yebandla leZANU-PF, othe bemukela ngenjabulo intuthuko enziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Njengesithembiso esayenzwa kumongameli wethu oweZimbabwe ubaba uMnangagwa ukubana sikusukela engena ehofisini sokutshintsha amagiya sesisuka entweni zokupolitika ngezikhathi zonke sesingena ku-developmental attitudes and gear.
Singathi kuyini okusitshengisela ukubana sokube lentuthuko kulokhe umongameli uMnangagwa athatha intambo wakhokhela isizwe?
Kuyatshengisela ke ngendlela aseyenze ngayo sisengenile embusweni sesibonile ukubana uloke zama ngamandla ke wonke ukubana lungisise izinto ebezingalunganga. Khangela imigwaqo iyakhiwa, khangela amadamu ayakhiwa ngobuningi bawo, khangela amagetsi kuyazameka ukubana lawo afakwe abe khona. Nanku iwange unit 7 lo unit 8 iyakhiwa, kusakhulunywa ngale kubhatoka egodigodi ngale lako futhi konke lokho.
Namhla umongameli Mnangagwa uhambe wayavula kusemthethweni ikolitshi eleSimon Mazorodze School of Medicine. Abaningi bayakuso la khonoko besithi akulancedo ngoba imisebenzi kayikho njalo kabashawulisi odokotela ngemfanelo. Uthini ngakho lokho mnumzana Chuma?
Upresident wethu useMashingo eGreat Zimbabwe University lapho avula khona iSimon Mazorodze School of Medicine khona ngale eMashingo. Siyakwazi ukubana esinye isikolo esasivele sikhona kudala ngese-UZ nalapha eBukobulawayo eNas, kathesi sokule esinye ngapha eMashingo esesivulwa officially. Khonoko kutshengisa impumelelo lokuhambela phambili okwenziwa ngumongameli wethu ukuthi sithuthukise isigaba sethu noma kusuka lama brain drains odokotela bethathwa, kodwa thina ngaba sizabe lokhu sibatrayina. Mhlawumbe nxa umkhono wethu siba right, abanye sizabe silokhu silabo khona. Kuhle ukuba le human capital khonoko esikwenzayo. Into eyenziwa ngumongameli wethu siyayincoma kakhulu.
UJoseph Chuma ngomunye wamalunga e-Central Committee yebandla leZANU-PF exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye sezwa umbono kamnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe mayelana lalolu daba.
Lanxa kukuhle ukuthi kube nezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi, ubugqwetha ukuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eyeneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo. Ungakhangela khathesi odokotela bathwele nzima kakhulu, kabaholi lutho, bayehlule ukufundisa abantwana, bayehlule ukwenza noma yini, sengathi azange bayafunda esikolo. Ngakho-ke yikho okuqakatheke kakhulu khona lokho ukuthi kulungiswe umnotho okwedlula nje ube kuvulwa izikolo lapha nalaphana, ngoba kulula phela ukuvula izikolo kuyo yonke indawo, ungazivula uzivule uzivule. Kodwa umbuzo uthi lezo zikolo zilethani kulabo ababe sebefundile kuleyo ndawo? Kulapho ehluleka khona kuhulumende, kukhona lokho, kulapho kufanele kunqandwe khona izinto. Okwakhathesi uyehluleka kakhulu, kuyadingeka ukuthi abantu abazabe sebefundile bayithole imisebenzi njengoba sengike ngasho, kodwa bangayitholi nje kuphela, bahole imali eningi ehambisana lemfundo yabo nomsebenzi lo ababe bewenza, kungakhathalekile ukuthi bafi. Okwakhathesi bonke abantu abaqhatshwe nguhulumende abafundile, yebo bafundile, kodwa kabaholi imali.
Kwenziweni-ke Ncube?
Akulungiswe-ke khona lokho. Okwenza bangaholi imali, akula mkhonomo oqondileyo. Okwenza umkhonomo ungaqondi ezepolitiki kazibanga kahle.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ngumcubunguli wezombusazwe. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ababona ngokwenzakala emphakathini abakuhlangothi lwe-UN Global Humanitarian Overview bathi kulabantu abaningi emhlabeni onke jikelele abadinga uncedo oluthiyeneyo. Umnumzana Martin Griffiths ophethe uhlangothi olubona ngokuhlenga uzulu uthi bayalamba okumangalisayo abanye abantu ngenxa yokudumala komkhathi lokunye. Uthi impilo yabantu inzima endaweni eziningi emhlabeni wonke jikelele. Esethula umbono wakhe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ku-OSCE Development Assistance Committee Peer Review, Nkosazana Samantha Power okuhlangothi lwe-USAID uthe lo nyaka kukhanya kulobuzima ebantwini okwedlula iminyaka yonke. Uthe umhlaba wonke jikelele ubhekane lendlala emangalisayo, ukudumala komkhathi okwesabekayo okubangele ukuna kwezulu lesikhukhula endaweni eziningi ezigoqela kwele Pakistan kanye lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uthe akulalizwe elilodwa elilamandla okuphatha konke lokhu ngoba kufuna abantu bebambisane sonke isikhathi ukuze uzulu aphile kahle. Uthe imizamo yokulisana lezihlakalo lezi siphambaniswa ngumnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia ohlasela ngamandla kwele Ukraine. Uthe kuhle kakhulu ukuba amazwe amaningi aphathisane lele Ukraine ekuncedeni iziphepheli ezisabalale kumhlaba wonke jikelele. Uphinde wathi amazwe amaningi aseguqule imithetho yawo esenzela unceda ele Ukraine elihlaselwa ngele Russia. Uthe lokhu yikho okufunakalayo ngoba akulalizwe eliphumelelayo uma lidonza lodwa. UPower uphinde wathi ukubambana lokusebenza ndawonye kwenza ukuba abantu bazizwe beyingxenye yomhlaba. Uthe okwamanje kuningi okungenziwa ukuze kunikwe ukudla abaswelayo emazweni athiyeneyo. Uthe lo nyaka elemelika selisebenzise amabhiliyoni edlula ijumi lamadola, $11 billion, yokunceda abaswelayo lokuthuthukisa abanye emazweni athiyeneyo. Uthe njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2016 kuncedwa eleSomalia ekuliseneni lendlala eyesabekayo, kumele amazwe abambisane njalo ukuphandela abaswelayo emhlabeni wonke jikelele. UPower uthe abantu badonsa nzima kwezempilakahle ngoba sebephila kwesikhathi esifitshane. Uthe kuzwisa usizi ukuba amazwe ehlulekile ukubuthanisa imali efika phose amabhiliyoni angama-20, $18 billion, yokuvuselela isikhwama se-Global Fund. Wezokukhudumala komkhathi uthe elemelika likhathazwa ngenhlupho ezibhekane labaswelayo abathole nzima ngenxa yezehlakalo ezibangelwa yikungani kahle kwezulu, ukuthunqa kwentuthu ezibangela ukufiphala komkhathi lokunye. UPower uthe bazimisele ukunceda amazwe athiyeneyo ngokuthulela uzulu inhlelo ezizalumukisa abantu ngokukhudumala komkhathi. Uthe kumele amazwe amanyane njengalokhu akwenza kwele Ukraine ukuze kunqatshelwe izehlakalo ezidalise nzima uzulu. Uthe nxa kungenziwanga konke lokhu umhlaba wonke uzalahlekelwa okumangalisayo.
Belilalele kudaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifinyelele ukungena esigabeni se-Super 12 kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele-Australia kulezi nsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnqoba okwenze iqembu lama-Chevrons iqembu lakwele-Scotland ama-wickets amahlanu emdlalweni walo ugcina osikasika Group B yikho kwelenelise ukuthi lifinyelele isigaba se-Super 12. Intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi ukuphenduka kwamqeqeshi uDave Houghton yikho sekudale umehluko omkhulu ekudlaleni kweqembu leZimbabwe lona ebese liphenduke umthatshuzwa eminyakeni edlileyo.
Sekune improvement enkulu kakhulu since uDave Houghton waqalisayo ukukhotha ama-Chevrons ngoba siyakhayela i-performance yabo throughout tournament yona leyi bawine 2 badliwa eyodwa la yona leyi abayidliweyo kube ngama-mistakes abo awe-batting ukuthi bebe-rusha ama-shots abo isikole kade besidinga bese silale kakhulu and sibone namhla i-Ireland correcta bona beseke ukuyenza beyi-chaye i-West Indies.
Iy'ntatheli zindaba ezemidlalo uNation Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lingabe liphumelele ukuyadlala kusigaba se-Super 12 kodwa kumele lilungisise indlela elidlala ngayo.
Badlale kuhle sibili kodwa sisiya phambili ngibona ngathi kumele silungisise ikakhulu laba abaqalisa ukuthi ayibhola ngoba singaluza ama wikezi ngokuphangisa kungasambaza kuya pambili ngoba kathi sisehlangana lentshantshu sibili
kusigaba se-Super 12 iqembu leZimbabwe likusibaya sika-Group 2 ndawonye namazwe abalisa ele-India, Netherlands, Bangladesh, Pakistan kanye lele-South Africa. Kusibaya sika-Group 1 kulamaqembu abalisa ele-England, New Zealand, Australia, Sri Lanka, Afghanistan kanye lele-Ireland. Amaqembu azaphutha imidlalo yesigaba se-Super 12 ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya zombili yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano ese-semifinal. Udlakama uthi ukufinyelela ukudlala kusigaba se-Super 12 kuvele bekumele kwenzakale ngoba ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi.
Sesiya ku-Super 12 kathi sesiyahlangana lezinkulu, yikho lapho sesizabona khona ukuthi improvement yethu le isifikisa ngaphi ngoba sobala kathi sizi ukuthi asikho kuma-teams lawa asingathi ama-associate nations thina silapho-ke kulezi ezinkulu, but nxa sikwezinkulu singaphi thina ngoba sesiyahlangana nabo-India, u-South Africa.
Imidlalo ye-Super 12 iqala kusasa ngomgqibelo lapho ele-Australia elizadlala khona lele-New Zealand. Iqembu leZimbabwe nalo lizadlala ngomvulo lapho elizadibana khona lele-South Africa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sinomculi osakhulayo ophuma koBulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Mawiza. Yena ke ucula umdumo wekwayito. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Uthandwa ngontanga njalo iningi labo lithi libizwe lisabele kulumculo. Silomfana wekasi namhlanje siyakwamukela Moyo, labalaleli bafuna ukwazi imbali yakho.
Izilami nguWisdom Moyo, olomculo ngumaWiza mphuma entumbane, entumbane kogogo. Mfunde ophuma high school, ngafunda lasiblay polytechnic kachesti, mfunda enast ngistata i-become in finance.
Esecondary epheka-pheka imculo yakhe ngapha echaya isikolo njengesikolo.
Umculo ngiqale eMpumalanga High School sikuniku-school choir laku-drama club. After that ngahlangana loTovin, ngabe ngicula ikwaito yena bechaya umculo we-hip hop. Ngomunye engathi umgumile so kathesi lokhu ngishaya yona ikwaito.
Uwisdom Moyo oziwa ngegama lokuthi ngumaWiza exoxa lapho lo Ezra Chisa Sibanda ku-Live Talk namhla. Sikhangela udlakela lokulwisana ngezombusazwe osolusabalele elizweni ngaphambilini kokhetho lwama-by elections eNsiza. Singekehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abahlali bakaward 4 benisiza laba kuward 2 eMatopo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelasonto edluleyo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi osakhulayo odabuka koBulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lokuthi Mawiza. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.